sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abathayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola emelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga.
Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zokudinga amalunga dale lephalamende lawe kansile.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi sinathekele lento endimidlela zesithi thina yimthwakazi kungaba yindlela esingabisa back i-political power esisibalekele ever since kwaphatha umbuso izanu le-MGC.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo.
Abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola emelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Umanisipala waqatsha inkampani ethiwa Trendy 3 Investments yaphiwa itenda yokufaka imitshina yokwamukela imali yokubhaka kusukela ngasiphi isikhathi. Abatshayeli sebezahlawula imali engamadola emelika alitshumi lasithupha US$16 ngelanga, okutsho ukuthi umuntu osebenza edolobheni epaka nsuku zonke ngaphandle kwempelasonto usezahlawula amadola emelika afika phose amakhulu amane US$352. Siqoqe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi kukhanya ngathi abaluthakazeleli bathi imali ebekwe ngukhansili wakobulawayo ingani iphezulu kakhulu, abaningi abasoze benelise. Ngokunjalo ke iyimali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhamba njani imali yonke le iyabe isiya kukhansili na kumbe ikhona inkampani layo ezaba ithola imali le eceleni?
Imali le khanya ngani kule kampani bekuthiwa yi-Trend Parking ngaphabanisanga eyiyo ekhokhela kundaba le yokuthi uZulu wakobulawayo abhadale indaba ze-parking ngamahola ngamahola. Imali le kukhanya kayisoze iye kubulawayo esikhwameni sakhe sonke, kukhanya le kampani la izathola ingxenyana. Kodwa angilalwazi lokuthi imali engakanani ngoba leyo ndaba ayikakhulu lonywa ukuthi ifike ebantwini, kube lo lwazi olujulileyo ngendaba le. Kodwa kukhanya ngani yikampani okuthiwa yi-Trend Parking nxa ngaphambanisanga abaza ngiqondisa ke abalolwazi.
Ngokubona kwakho nxa sokuthiwa kubhadalwe imali yona leyi, zizabalutshwana yini imota ezenelisa ukuthi zibe zipakile etown?
Osokungenzakala ukuthi imota sezingasala ziziningi, lamathuba obugwelegwele omgunyathi ukuthi abezimota bagcinise befumbathisa izisebenzi zenkampani le eyiyo ebambe indaba yokuthi imota zibe zisima lapha edolobheni zibhadala imali nxa imidengo yakhona kumbe inhlawulo yakhona iphezulu. Kuzaba ezobangela ukuthi abantu bafumbathise imadlana ethize xa kuthi imali ephezulu kakhulu. Ngomnakano wami benginakana ukuthi ngakuya ngami ngabe idolobho liyakhangelisisa libe le ndlela yokuthi abantu bathenge amachenxe ezinyanga. Ngiyazi ikhansili ukuza amavele lokhu nje phambilini ukuthi abantu bayenze ama-prepaid parking disk. Kodwa ke kathesi nje sole company le ngabe iyayenza kube izigaba ezitshiyetshiyeneyo. Uthi songathenga isigaba seviki, uthenga isigaba semaviki amabili, uthenga isigaba samaviki amathathu senyanga somnyaka, kuyimali ethize yokuthi uthole ichechenxe elitshengisa ukuthi ubhadele ukuthi ubhake iloba ngaphi koBulawayo. Kodwa ke empeleni limali khanya ngani phezulu kakhulu kubantu abaningi. Ngizwile besithi khona kulama zone atshiyetshiyeneyo. Ngithe ngikhangela enye izone yakhona ngabona ikhomba abo $80. Nxa nginakana abantu abaningi le mali abayiholi. Benginakana ukuthi nga kuyathi kuqophe imhlangano loZulu kukhulunyiswane. Angazi nxa kwenziwa bekwangikhutha kodwa umnakano wami bengisingxenye kumele kukhulunyiswane. Ungabona uZulu engani kaphathekanga ngendaba ezinje kebe kudinga ukuthi engxenye hlale phansi kukhulunywe ukuthi kube engxenye le ndlela lapho kungahlangana khona.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lemphakathi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balivotele kukhetho lokudinga amakhansila labameli bedalele ephalamende ngomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi konke okuhluphayo kulezi zigaba kuphele. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi ngokuvotela abakhokheli be-MRP ezigabeni uhlupho lokuthathelwa umnotho we-Matabeleland le-Midlands ngezinye izigaba zelizwe kanye lokufundiswa kwabantwana ezikolo ngababalisi abakhuluma ulimi abangalwaziyo kungaba ngokwayizolo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi siyimathebelelengu and imijenzo sithi thina yimthwakazi kungaba yindlela esingabisa back i-political power esisibalekele ever since kwaphatha umbuso izanu nge-MDC. Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bebevota iminyaka yonke leyi besetshenziswa kodwa-ke laba abavotelayo bengabancedi ngalo ukuthi osinanzelela ukuthi umnotho wemathebeleni le mijenzo udliwe eHarare umhlabathi wethu uthathwa ngabantu abakhona ngabe yonke into njengenzakalayo ugoqeli ukufundiswa kwabantwana bakithi ngamatisha angayisiwo ukobakibo konke lokhu thina sithi nxa abantu bengavota berejista ukuvota ngobuningi babo kuma-council lakuma-MPs ngoba yikho lapho kule power khona abantu singakwanisa ukuthi sizilungise zonke lezi zinto ngoba sesile mandate esiyiphiwe ngabantu ukuthi sibamele sibakhulumele silingise izinto esibahluphayo usuku zonke.
Umbiko lo liyalivele liwukhulume kuyini elibona ingani kungaguquka ngalesi sikhathi njalo abantu bengawemukela yini ngokwehlukeneyo kulakuqala?
Siyabonga abantu dadewethu ikhozi esihamba ngayo yayivalekile kibo babengayazi kodwa kathesi ngokubhodi esikwenzayo emakhaya sitshela abadala labo besitshela ngezihlupho zabo kuyabonisa ukuthi bayakhwabitha lokho esikwenzayo njalo bayatsho ukuthi thina esikukhulumayo lalokho esibathembisa khona kwehlukile kumabandla wonke la khona kwele Zimbabwe ngoba sikhuluma sibabonisa ukuthi ama-solution enhlupho zabo avela kibo kavelele eHarare elapho kuvela khona ama-problems abo. So thina siyenza okuthiwa yi-political education ukufundisa abantu ngenhlupho zabo kuvelela ngaphi njalo sibabonisa ukuthi imandate yokulungisa lezi zinto ivelela kibo. So-ke yikho sithi umbiko wethu abantu bayawamukela njalo bayajabula ukuthi ngempela yithi kuphela abantu bokuqala iZimbabwe yonke ingaki ababatshela ngenhlupho zabo nangendlela yokuthi kumele sizizonke njani sindawona.
Lokhu kuza ngesikhathi amanye amabandla ekhankasela ukhetho lwama-by-elections lina elithe alincintisi kulo. Akusoze kuphazamise yini lokhu abalandeli wena ukuthi beze ukuthi umbiko wenu uqondane laluphi ukhetho?
Akuzu kubaphazamisa ngoba i-by-election leyidwethu thina siyikhangele fayona ukuthi iZANU-PF iprepare-la kakhulu u-2023 njalo isikhathi abatshele ngaso abantu ngalolu khetho langendlela abafuna ukukwenza ngakho thina singasikhupha ngakho kungasikhipha endleleni yethu kumbe ngithi ku-main target yethu ku-demoralize abantu ngoba sizananzela ukuthi i-history isibonisa ukuthi iZANU-PF ayiluzaluzi ama-by elections kule sposo sabo abayenza ngaso and aso mistake ukuthi babize nje kusasele umnyaka owodwa ukuthi kubuye ama-elections a-next year wayelista amanye ama-by lawa asedonsa close to 3 years engabizwanga so thina akula ndlela okungasiphambanisela ngayo abantu ngoba vele intshumayelo yethu nasitshela abantu ngomzabalazo wethu i-more on ku-problem solving than ukube sikhuluma nje ipolitics engikhoyo so mina ngicabanga ukuthi hhayi ngendlela esenza ngayo lesihamba ngayo kuyafunisa ukuthi sisendleleni eqondileyo and i-by-election kithi asonto singathona sizihlupha ngayo ngoba yinto ezenzakala nje idlule kodwa-ke lokhu esiwukhangeleleyo okuyi-bigger project ukuthi sikhuthaze abantu bazwisise njalo barejista ukuvota for ama-elections azokuya ngo-2023
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obexoxa icingweni leStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isisungule uhlelo lokungena emasontweni ikhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ihlandla lakuqala lokubhalisa lisungulwe iZimbabwe Electoral Commission ekuqaleni kwalinyanga njalo ligqitshwe ekupheleni kwayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakobulawayo eMathebeleland lakwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubo olufana nayo abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies ukuya rejista ukuvota akulandi le party leyo ozayivotela okudingakalayo ukuthi uhambe uyirejista kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yiphi iparty usurejistile. Thina-ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign. Lapha sithi thina mKristu hamba ubhalise urejiste njalo uzahamba uhambe njalo uyevota. Kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalo ngalisande ukuthi kube lama-announcement ema-church kukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu beyevota. Njalo silo hlelo lokuhlangana labantu be-ZEC sebenzelana labo basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okule ndawo zokuthi ba-register khona. Njalo sifuna ukucela abantu be-ZEC abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu. Lohlelo esizalwenza le-ZEC sikhangelela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili.
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote bapha sizathu bani kahle kahle?
Udubo olukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo. Ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho. Yikho sasibona uJesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika uNkulunkulu okukaNkulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi. Njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu. Njalo kwesibili, bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila, sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona, sebeqalisa-ke ukungathokozi. Umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele. Ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo anje siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokho akuncedi lutho. Ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu. Njalo kulabatsha abangazange bavote, abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi ukuthi umuntu abe lelungelo lokuya vota.
Umfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano lo ukhuthaze njalo amabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula kungeladlakela.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi impisi sezibhahile esigabeni seMadebeleland South lapho isezidale khona umonano omkhulu zibulala izifuyo. Umsakazo weZBC uthi amasela amathathu kade entshontsha intambo zikagetsi esigabeni seUzumba Maramba Fungwe abotshiwe izolo ngemva kokubanjwa ebhekeza umtshina wetransformer. Okwamanje selitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke lisupport iStudio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthola ihlale enhliziyweni njalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kusiyakwazi sizobe sizofika ebangeni lokuthukana. IStudio 7 wena kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lama supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ungasimso la kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kucine sokuthukwana njengomunye engimzwethuka nje thuka lo baba lo le team le MDCT. Kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa uMoyo uMqondisi, indaba kababa uMoyo uMqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokwakufunayo ngeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Ngoba kufune ebe kuphawa khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe leukuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa-ke nxa engaba ku-member of parliament kumbe lakho ku-member of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi lizwe liqunywe? Bonke nje anti abona ukuthi ungakhangela i-team yabomama omakhulu Dr. Phokozani Khuphe obabo Monsora, hayi ngabantu abaseboreni abona kingasihluphi ngabo, ngabantu abaseboreni shame okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuya ukuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba bakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi bala ama-supporters umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, uMonsora kungenza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, kodwa bathi bala abantu babo akulalutho lapha lingayo thuswa ngumlilo wama-newspaper lo ngabantu abangala msebenzi lapha. Asibayekeni benjalo kuphela.
Benjani lapha kuStudio 7? Ngapha uZimbabwe siyaphila kakhulu, shupho nje kuphela imali. Ya, siyakhala ukuthi uhulumende okhona ayesenzela izinto zibe ngcono, ngoba singathi asimfuni. Yabona ngisimba abalalo kwanje kwakhipha. Indaba ekhona nje ukuthi kwadana weZimbabwe singabambana, siyaphumisa into eyodwa. Njengalaphana unkomo esekhona ukuthi sibone izinto zingcono. Fika laphana unkomo wafa, izinto zasadakwa kakhulu ukuthi sikhangela unkomo ekhona, zala umgabo ekhona ekhokhelela abantu kanye lakathesi umgabo ekhona, izinto bezingcono. Fika lapha uMnangagwa abe khona abe ngupresidenti ekhokhelela abantu, izinto azihambi kuhle nje. Mina bengifuna ukuthi nje laba bakhona kongale phambili bekokelela abantu abahlale phansi becabange babone ukuthi amaphutha abangathi ukuthi balungisise silizwe lethu ukuthi libe ngcono ukuthi lizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwagayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngabela eMozambique beli lizwe lenasilandeli ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula ngasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi lizwe lilungiseke wena usufuna ukufuna inqindi laye ukuthi liulwe laye ukuthi ukhulumelele iqiniso yena umuntu efuna ukuthi lizwe libe lihle ngiyabongana lama
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mina nguBruce Moyo hhayi ithunyaka omutsha yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi zeZimbabwe sibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kanti sangenelwa yimamba endlini kwezenjani abantwana babulalekwele imfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele senzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othisha hhayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kanti aliboni yini okwenzakala e-South Africa bantu i-South Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele sowalithatha umungu lasefana nalo logola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugura undini lamanje zakhamuzi ungasokufa ikuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imhlangano zakhamuzi ngezigaba khiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngani ceda kwapho liyabhadala i-school fees se-term epheleleyo linabantwana bengafundanga i-term epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumzimbabwe kobomnankagwa hhayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa le qembu linaleke lisihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hhayi ayisikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lowo libulala imfundo hhayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough kalifuna ukuzeliutshamisa futhi eliyenzele hhayi lo titsha laye liyenzele hhayi khona mani sokutumathi maZimbabwe
sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi ba-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabona kakhulu okhulumayo ngikholeni wasegwande esigodini emngceleni webhanda lesigodini ya ngiyabonga bengilalele imathepelele nje broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathepelele nje besho ukuthi imathepelele nje ayinalutho dinika ukuthi abantu sibamba bane usebhinga usebhaidriki usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebhelelendi ngoba imathebhelelendi isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kunika abantu basemathebhelelendi sibambaneni kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu babencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha emathepelelendi ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu abethu bazokuhlupheka kakhulu abantu abethu bakugcina befunda inlimi ezingasizo zethu abantu abethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lo kade ekhuluma nge-freedom uthi yena unge-freedom awusiyipolitiki no i-freedom party but awusiyipolitiki niyomanyano lwasemathebhelelendi uthi bahlala phansi bayi-about 70 members baqhamuka ngapha nanga ngapha babona ukuthi imathepelelendi salele emuva kakhulu imathepelelendi ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamosha isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukaNkulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi bestudio 7 linelisakaza njengoba zinjalo nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba mina ngubhanda moyo kokulilima West Plumtree Ward 9 Makhulela mina okungizisa kakhulu ezibakwe lapha abantu abadala mpela ama-politician bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivele ilizwe liyangaphi abanye bakhuluma amanga abanye bakhuluma kokuvikela iparty than ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe abantu akabeke bezwele abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty ngitsho nje badala bakhuluma khulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi baku-strike mina ngendlela embona i-strike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni ehlala emzini yabo or bayatoyitoya or benza ngingabi mude kakhulu ngiyabonga Studio 7
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inhlanganiso ezicubungula ngobuqotho bukamongameli welizwe leMelika zithi umongameli Joe Biden uyaphosisa enkulumeni yakhe nxa ekhuluma okungalotshwanga phansi. Kodwa abacubungula inkulumo kaBiden bathi ungcono kulomnumzana Donald Trump wayehlezi ekhuluma amanga esikhathini sonke. Inhlanganiso yezindaba e-CNN ithi uBiden uyake akhulume ihaba ikakhulu ngembali yakhe hathi ngomsebenzi wakhe okwakusenziwa nguTrump. Kuhlelo oluthiwa fact checking linhlanganiso ithi njengesibonelo uBiden ngenyanga kaLwezi watshela abantwana bemakolitshini ukuthi esakhula wake waba ngumtshayeli wemota ezinkulu ezithiwa ngama-18 wheeler kodwa abacubungula ngembali yakhe bathi lokhu kulihaba. Siqoqelo landela ezombusazo eleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi othi uBiden ukhanya kodwa umsebenzi uyenza okuqotho.
Uyabona ama-Democrats lapha enze lokhu okuthiwa nge-football i-okidok. All along they've been playing down ama-January numbers. Ingani hayi, they don't expect much. Ubona kodwa kade bevele bengani these things that told them otherwise. And here comes the jobs report and surpasses by far. And all along they'd already taken a beating, good right-wing media, as which they were already making excuses. And then my job numbers, they surpass everything. So with that, kind of local guru, but Nakokuti, they said they'll be revising down or revising that January reports number, which is common too.
Ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na angasusa ilizwe ebunzimeni.
Uma usithi ukususa ilizwe ebunzimeni ngingazuba utsho lokuliphi, kodwa uma singakhangela ubunzima obukhona nje mina ngathi the only difficulty engathi khona kathesi i-violation of First Amendment of free speech, where these people are weaponizing any and everything. And you see, no president or avantu who can push back only FBI, the Department of Justice, who can monitor and actually do something about white supremacy. It would be different if we had an impartial government. But by the new constituency, is greatly threatened by the current rhetoric. So mbona umuntu okhona khathesi even uma ukhangela izinto ze-Ukraine, uBiden has been senator for isikhathi eside, isikhathi esiningi. So he's very versed ama-tools foreign affairs, how to relate even nje uPutin labo-Ukraine into azaziyo. So even the team yakhe I trust ukuthi ule team ekwaziyo ekwenzayo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe wele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje lisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zamalunga edale lephalamende lawe-council. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande.